Asithandabuzi mahlabe zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division. Sebebhala besithi Honorable Skhala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejeli, sebesithi babe sewindini lapho uSikhala wakhuluma khona, watshelwa ngomunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu yikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Imsebenzi kakhulu phecelezi yama CIO intelligence operatives labanye abalobungcitshi bokubhala babhala manga befunza uSikhala. uSikhala kasiyonkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabona ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye uSikhala okhulume lokho.
Lobu bufakazi esilabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprizini bamnqabele. UPresident Chamisa sozowabhala incwadi ecela ekhulumisana loPresident Mnangagwa ukuthi into kaSikhala le yokuvalelwa incitshi ibheli iyeyangisilizwe, akula rule of law, akukhangele ukuthi kungakhulunyiswa kwenzela ukuthi uSikhala ephume. Uspokesperson webandla u-advocate Mahere lo deputy uGift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hatshi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo. Into esimangalisa yikuthi ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana, sebeqamba amanga besithi victim ayinanzi ubaba uSikhala. Hatshi, kunengi esikwenzayo okwazakalwa ngabantu lathi kunje singama-victims, upresident layi-victim, konke senzeni sizamile. Ubufakazi esilabo ukuthi into leyabhalwa yilaba abafuna ukusidiliza, sikhangela ukubunjwa kwe-message yabo, le-language yabo, lamazwi abo kasiyokaSikhala. Ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo, njalo isosi yabo isosi engalamnikazi. Sikujayele lokhu mahlabezulu, into bayasiqinisa njalo ubaba uSikhala likhawe lamaqhawe ukuthi ngabe ukhona phandle, ngabe sipetsheya ngokukhampena. Konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi uSikhala ukhala lozulu, uPresident Chamisa ukhala lozulu, i-CC ikhala lozulu. Singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla. Amandla azuzwa ngabantu, aphiwa ngabantu. Lokhu bahlabezulu ngumsebenzi wama-party operatives, kakhulu abavela ku-ZANU-PF, amajaha azivela ku-intelligence operations. Yikho thina sithi akusisabisi vela silani lakho, sikujayele, kodwa iqiniso lizabonwa ngabantu ngama-elections. Sizatshaya intambo whether benzani, abantu sebezimisele ukufuna inguquko. Siyabonga.